Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umfundisi Ivan Mawariri owabotshwa ngeviki ephelileyo esethethwa icala lokuzama ukususa embusweni uhulumende kamongameli Robert Mugabe ongela mvumo ukhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa. Umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mpoko uthi umnumzana Morgan Tsvangirai webandla le-MDCT ulamanga nxa esithi uzalungisa udaba lwekhukhurawundi engakhethwa nguZulu kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. UZulu ukhala ngokuthi ubanjwa ngamandla okuba abhadalele idili lokuzalwa likamongameli Robert Mugabe eliza kwenziwa esabelweni seMatabeleland South. Unkosikazi Thokozani Khuphe, umsekeli kamongameli webandla le-MDCT, uthi kumele kube lendawo zokuhlola abantu umkhuhlane wemvukuzane ezabelweni zonke zeZimbabwe. Selidumele dlula kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Kambe eleZimbabwe lifundeni kumncintiswano lo. Kulive Talk lamhla sixoxa ngokwenziwa libandla leZANU-PF okuthiwa libamba ngamandla uZulu ukuthi abhadale imali yokunanza idili lokuzalwa likamongameli Mugabe elibizwa ngokuthi yi-21st February Movement. Lithini ngalokhu Zulu kandaba? Thumelani imilayezelo yenu WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318, nzaphinda njalo 001-202-465-0318, kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapas 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilo shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.